Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7. Ngolwesithathu mhlaka 30 kumfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kanye ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga nabantu abalutwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ukuthi ibhanga leli ke livalwe kancane.
Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwa libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo.
So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapha kobulawayo kanti inenge belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya.
Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezokudinga imali emabhanga. Abasakhulayo basemadolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kunhlelo zabo zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwayo. Embikweni eliwethule namhla ibandla leli lithi kusukela ngomnyaka ka-2017 eZimbabwe selisebenzise imihlobo yemali emihlanu okukhomba ukuthi uhulumende kalalwazi olujulileyo ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Usiba lukhulu waleli bhanga mnumzana John Mangudi ayizolo wethule umbiko othi uza kwethula imali yesilinganiso sama $2, $5 kanye leyama bond note okuza eyamatshe okuza setshenziswa ndawonye lama bond notes evele ikhona. Kodwa ibandla le-MDC lithi kufanele kulungiswe umnotho welizwe kuqala njalo kuqedwe inkohlakalo ekhona elizweni ngoba umhlaba kaumthembi umongameli Emerson Mnangagwa nomphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli ngikisana phakathi kwamnumzana Ncube lomnumzana Mangotya ukuthi imali ezalethwa intsha kumbe hayi. Umnumzana Nkululeko Sibanda wesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC uchasisa okuningi ngalolu daba.
Ye, udubo olukhona ngalokuthi uPresident Chamisa nxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintsha izimali kaningi nakelo wodwa. Njalo ngokwazi kwakhe upresident ekhangela amaphepha akudalela eParliament kucommittee ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Kukhanye ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga nabantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulu atsho ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlabezulu weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-Reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele iy'nkulumo ezivela ku-Reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezimithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one. Umangutya wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi kwenzala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi bajontshela abantu izimali zabo sesehlukanisa i-bond le-US. Wakhanya ukuthi bangamasela amakhulu eminyakeni wonke odlulileyo sebenike undodo othwanga uTagray owesakunda imali edlula 1.9 billion khona kwa uphume egcekeni ukuthi bayisangaphi bathatha kwaswelakala i-2.9 billion bakhuluma ukuthi ivela ngapi. Okwethusayo kakhulu engazi ukuthi kathi uze kwazi weZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela ikudlala lamadodzi ilanga lesemini.
Kodwa lanxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokho kungacaci ukuthi njoba kungani kulokuphikisana ukuthi imali entsha uqobo kumbe hayi.
Akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le Reserve Bank ngoba amanga khona makhulu. Ubuselo bukhona bukhulu biye service abiye tools upresident bekhuluma laba ku parliament izolo bebemtshengisa sebe kutholile ukuntontja ukuntontja kwezimali ukuphuma lapho kuye thusa
lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana nesentshamisa umkhokheli webandla le MDC sixoxela eseHarare. Iningi seliveze imbono ehlukileyo ngokuza kwemali le entsha udubo lokusilela kwayo emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla eyokudla leyamafutha ezimota. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Khululekile Sibanda uthi abafuni ukubala inkukhu ngokubala amaqanda bazabona ngamatsiyane esecacadiwe.
Ngasifuni ukubala inkukhu ngokubona amaqanda. Ungabona amaqanda enkukhu eyi-20 usithi nginenkukhu eziyi-20 kwazi nganathi azacacada wonke. Sizabona ngamatsiyane sezelu. Sesikhodi ya sesile nkukhu ezingaka. Hatshi lokho okusemoyeni esingakwaziyo. Angengutho. Kunenga kulu inkugele phakathi kwaumbuso nalowezimbabwe. Khabaphume bachiye abantwana bangene babusa.
Umnumzana Sibanda uthi usehlalele evalweni ngoba engathembi ukuthi imali yohlobo lwebond izasala ithenga.
Khange ungwazi kumbe izaba amaphepha azathiswa yini. Ngoba kunje kathesi nginamacardbox kakhono. Angwazi imali ngathi ngisikome ezingu-30 inkomo zenezo ngathi kusisise sihambisa imali yamebank amalanga amathathu elandelanayo kodwa emasasebenzi 30 inkomo well fed khangisakwazi ukuthi ngizakwenzani ngayo vele seyingenwe kuya ngobubi ngenxa yombuso wethu lo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uvumelane lo Sibanda ethi kaboni ukuba imali entsha ezadindwa nguhulumende izadala umehluko kuZulu.
Imali le abafuna ukuthi beyilethe entsha angiyiboni mina ukubana izasisiza ngokubana khona uma ubhekisisa indawo enjengebulawayo abantu abalamsebenzi leyo mali mayifika iya straight kubo siphatheleni yibo abantu abazabe bele mali leyo entsha uzathola lokuthi emabhenki leyo mali iyabe ingekho isigcwele kubo siphatheleni akusizi lutho. Into esikhala ngayo nje kuphela thina abakobulawayo yikubana ngabe abantu bengathola imisebenzi besebenze and le mali itholakale emabhanga yindaba ekhona lapho.
Izolo usiba lukhulu webhanga lesizwe uthembise ukuba usezadinda imali entsha elakho ukuncedisa leyo ekhona ezweni kulandela ukusilela kwemali emabhanga lakuZulu kodwa eyebulenjini inengi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol le diesel ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki.
Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali etholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho kheshi okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapho kobulawayo kanti nengibe lifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwo ngana asilethele uhlupho.
Unkosikazi Sanelisiwe Khadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama prizes sokule prize ye user sokule prize ye bond abantu vela ama queues agcwele balayinile abantu badidene vele i prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusilewa kwemali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. Ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma hardware uthi athi samende bazabe kutshela nge-US dollar. Uthi athi ufuna insimba kutshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas US dollar ngona kasilitholi. So thina besicela sikuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwala senziwa. Ngabuyezwa sibili siki sibisake u-president ngowakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond. Ngoba ibhondi selisilimazile, asisakwanisi lokuthi siphefumule ngenxa yebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo basedolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende esedevolution fund iqondiswe kunhlelo zabo zokuthuthuka indlela. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Iningi labatha abangena umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeCommunity Development Trust baveze ukukhathazeka ngendlela limali yabe ngayo besithi izakhamizi kumele zitsho ngokwazo ukuthi limali kumele isebenze ziphi inhlelo. Unkosazana Zanele Nyathuthi indlela limali yabe ngayo iphiwa ama-council idala ukuthi inhlelo zisuke ema-ofisini zisiye ebantwini kulokuthi uZulu atho lokhu afisa kwenziwe.
Uma sikhuluma nge-devolution thina as iGwanda ngaphandle kumele ngamali zosizi ethu esilawo sikwazi ukuziphumela up with imali zethen sibe sesibale such a percentage esihambisa ku-central government lele sebe sesizimanejela yini ama-resources uyabe sesiphiwe those powers ukuthi as imathebeleni south we come up with a decision ekudevelopheni i-district.
Lo mbono ugcizelelwe ngosakhulayo obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-CYDT umnumzana Norman Ndadisi othi limali kumele isetshenziswe emgceke.
Imanzi akhona ngezani njalo zijongene and leyo mali nxa ibuya ikhangelele ukuyenza apha ama-project. Minjengoba kathesi so asikwazi ukuthi njengezakhamizi ikanti ithe kumele sibe le mbono esiyifakayo towards ukuthi besingakhangeleli ukuthi imali le ebuyayo for i-devolution eyifakwe ku-budget ikhangeleli ukuthi iyenza lokhu nalokhu ku-province yethu.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale ongene lomhlangano uveze ukuthi umunicipality weGwanda waphiwa imali engaphezu kwesigidi esisodwa samadola $1.566 million esetshenziswe ukuqedisa ukwakha itanka lamanzi lesibhizi cop.
Imali leyi nxa yenela ayihambi emazini amanzi abe khona, leyinye futhi zasuka iye kumaintenance ku-water infrastructure. So yikho sithe siphatheke kakhulu ngendaba yamanzi ukwenzela ukuthi siqedelane ngamanzi abantu beGwanda basile ngoba sesikhala kakhulu ngamanzi.
Umnumzana Thulani Moyo isikomiti soGwanda uveze ukuthi balokuthuthiseka ngendlela umasipala weGwanda asebenzise ngayo limali. Umoyo ukhuthaze umasipala ukuthi asebenzelane labatsha ekuphumeni nenhlelo ezizathuthukisa impilo yabo.
Abantu bonke banikwa ithuba lokubana baparticipate kuplanning zentuthuko zabo. I-citizen participation siyayiqakathekisa kakhulu nxa sisenza inhlelo zethu zentuthuko. Ama-youth a-special group okuyabe kumele ukuthi imbono yabo bayilalelise kakhulu, bananzelele ukubana they capture imbono yabo ngokupheleleyo.
Laloba uhulumende wabela umasipala weGwanda imali edlula izigidi ezine zamadola $4.7 million phansi kohlelo lwemali ezabelo nemali abakayiphiwe yonke ngoba ibuya ngeziqephu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo le-Live Talk. Lamhla siyabe sikhuluma-ke ku-Diaspora Forum, sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele child libikwa ukuba kalisenelisi ukuthi lenzele umhlangano omkhulu wokuguqula umkhathi kwezomnotho we-Asian Pacific Economic Corporation ngenyanga ezayo kaLwezi ngenxa yabantu balelo lizwe abalokhu betshengisela besolwa ukukhezwa kwendleko yokugada isitimela ngokune ekhulwini. Abantu bakwele Iraq bangene esitaladeni betshengisela namhlanje beveza ukukhonona kwabo ngokuqonga kwesilinganiso sabangela msebenzi lenkohlakalo ekusebenzeni kweziphathamandla zikahulumente lanxa lelo lizwe linothe kakhulu ngamafutha ezimota. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lomnumzana Innocent Ndibali osehlale kweleBhilithani okweminyaka edlula elithumi lanhlano. UNdibali utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yemazweni inzima ngoba kungelabo omalume labo babakazi abaphathisa ngesikhathi sobunzima.
To be honest, impilo yase eBritain or overseas is actually harder than impilo yase Zimbabwe. In the sense that ukuthi nxa ukhangela i-social environment whereby ukuthi abantu izihlobo ukuthi nxa ulodubu uyakwanisa ukuhamba kobabakazi, uyakwanisa ukuhamba komalume, eBritain akukho konke lokho. So abantu bahlala bebodwa, abantu bahlala isikhathi bengena abantu abakhuluma labo. That's why uthola ukuthi abanye abantu bazibulala, abanye abantu bagcina bekumamanye ama-difficulties.
Ye, kodwa nxa sikhangele yona le impilo oyichoyo ubona ungani banengi yini abahlala khona ngapha abavela eZimbabwe abathi bona bahlezi kahle bayenelisa kungela ubabakazi omalume lokunye okunjani?
Abalutshwani kakhulu abantu abahlezi kahle lapha eBhithani. Why isitsho njalo? Ngoba mina i-profession yami vele kade ngingumuntu osebenza kuma-social services, kuma-local government, sebenza labantu kuma-community. So sengilokuhlangana labantu bekhaya in different settings. So ngiya understand kakhulu ukuthi abantu bakithi badubekile and nxa usuku compare lokwekhaya ukuthi hayi nxa ungela sawudo uyakwanisa ukugijima uye ngale, kodwa abantu lapho umuntu uyaswela izinto nxa kuyukuthi ikakhulu bengela recourse to public funds bayastruggla kakhulu. Njalo mina ngiyi-service provider at the moment, so provide ama-social services now as a business owner. So ngilakho ukubona sibili ukudubeka, ngiya-employ abantu and so on. So uyabona ukudubeka kwabantu from the sense that abanye abasebenzi, abanye basebenza kodwa imali zakhona zanele.
Ke sikhangele ukuhlalisana, bakhona yini osubabonile abasuka ekhaya bechadile kumbe bethandana bengafika khona ngapho umumo ubehlukanisa?
Banengi kakhulu bakithi imchado yabantu siphelile, and iphela ngokuthi abanye basuke bengabantu abathandanayo abalokuthembana kakhulu, kodwa lapha ngomumo ola omunye secina esebenza ebusuku, omunye esebenza emini, omunye esebenza amashista achiyene nochiyana, kugcina kusenza ukuthi abantu bengasela i-connection between them. So begcina sokulokuhlukumezana, omunye sedinga omunye umama ngale, omunye edinga ubaba ngale. So imizi igcina ichitheka. Okunye yikho khona okuyana ukuthi because environment yakhona vele is an individualistic state engapromoti i-social participation, ingani yaseparate abantu. So abantu lapho abanye bafika bethi ha mina sengiyi-more independent, ngiyahola okuyimali kwami, ngiyakwanisa ukuyathola indlu ye-councilor, ngikwanisa ukuhlala ngedwa. So kugcina kusenza ukuthi abantu bengabi lokuhlalisana kuhle. So sebebaningi abehlukeneyo kukati kade bebuye bebonke bebambene. Lawo amanye ama-pressures awama-professions amanye webhay ukuthi abantu bakithi bagcina be-subjected to amanye ama-unfair dismissals, or beba abantu kusiba la macala okuthiwa ye uzibani bani kade khombisa uzibani emsebenzini, kumbe uzibani bani kade engani ukukhulume enye into engahambanga kuhle omunye umuntu. So umuntu egcine exotshe umsebenzi. So nxa efika ngikhaya laphana akusela kuzwisisana. So into lezi nazo ziyadestroy ama-families.
Lo mnumzana Innocent Ntibali, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eNgilandi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla lemthwakazi Republic Party selikhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingagoqi izandla zisekela ilizwe labo libulawa ngukhulumente webandla lezanu PF. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kukhuluma emhlanganweni webandla lakhe wokukhankasa okuqhutshelwa eBerea Park eJohannesburg, umkhokeli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akekho wathi ngokufica kudliwa izibiliboco kumakhelwane abesekhohlwa ngakibo. Uthe bafuna abasemazweni babe le ndima abayidlalayo ezimpini eziliwa yi-MRP ekhaya, kukoqela ukulwa loncindezelo kwelemandebeleni, ukuthiwa ngaphandle kwabesindebeleni abafuna ukufundela ukuba ngomongikazi, lokuvalelwa kwabo phandle kwamathuba omsebenzi.
Sile more than 2 million people abantu bakithi abazule emathebeleni besihlukunyezwe ngurhulumente wezandleni. So sibalandile nje lapho ebholu sizobakhuthaza ukuthi hayi kusamele sibuyele ekhaya siyolwela umhlabathi wabokhokho bethu, lakho konke okungumnotho wethu sokuthethe ngabanye abantu. Silibandla le-MRP sizoqhubeka sibalwela, kodwa sikucelayo ukuthi basixhase nasisasebenza ngale khaya.
Ubona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa, uMnumzana Absalom Sibanda uthi zonke izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zilomlando wokulungisa ezombusazwe lezomnotho ekhaya. Abafana lomnumzana Richard Moyo odabuka ePlumtree.
Sasisa kakhulu abantu bakithi ngomthwakazi. Abanye bayibone kahle into kaMRP. Bajoyini ukuze sikwazi ukuthisa sasisa nabantu bakithi. Ngoba ingane zethu zahlupheka. Sasuma ngabe siyekela into sekuba ngaphezulu. Sibanyela sizothatha ngapha South Africa. Into ebalulekileyo kakhulu.
Umnumzana Thulani Sibanda odabuka eMzingwane esigodini. Layo becula culo linye ngemva komhlangano we-MRP.
Basically njabule kakhulu mina ukuthi MRP likwazi ukuthi ivule abantu indlebe, bavula amehlo kahle kahle ngokwenzeka nokuzokwenzeka in future. Ezokufisa singumthwakazi ukuthi bayithathele phezulu lento futhi bazame impela ngamandla wonke ukuthi bayifake phambili kuzo zonke izinto abazenzayo, bayicabangisise sikwazi ukuba nokukhokhela okuqondile nalokhu esibila ngokwenjengamanje.
Ibandla leMaraphili kudaze uZulu ukuthi angakhohliswa nguhulumende weZimbabwe othe ngokubulala ilizwe usekhala ngezitsheso zomnotho, kodwa bona baluyise ngokuphindiweyo inkohlakalo nombuso ochaphaza amalungelo kwaZulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Intathu lezindaba ithe zemidlalo. Joseph Njanje usethulela impumela yemidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba minwe embili yedlalo yesigabeni seCastleaga Premier Soccer League namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs likhuphukela ahlala endaweni yechumi lantathu engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele eMushawani Stars lemiklomelo ngamachumi amathathu lowodwa. Abahlohlele iqembu leBulawayo Chiefs ngababalisa uFrancis Atsu yena olitshayela emambuleni kabili kanye loFarao Matare. Iqembu leChiefs lisalelwe imidlalo yesithupha kumkhankaso walonyaka wePSL, njalo umqeqeshi walo uThulani Sibanda uthi imidlalo kayisoze ibe lula.
Very tough, very tough.
Akukho lula, kodwa abafana bethu bajwayele ukudlala ngamadlabuzane nxa bedlala lamaqembu amakhulu. Ungakhala lo mdlalo wethu wengezi sadliwa, kodwa sidlala kuhle. Okokuthi imidlalo esibhekanelayo ayikho lula, kodwa awulaqembu esilesabayo.
Ngaphezu kwengalane, iqembu leCapes United selikhokhela ngemiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Herentals, njalo selile miklomelo ngamachumi amahlanu lowodwa. Ikanti yele-FC Platinum elihlezi endaweni yesibili selile miklomelo ngamachumi amane lathoba munemunye. Iqembu le-FC Platinum linqobele ingezi Platinum Stars nge-2-1. Endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona elinqotshwe nge-2-0 iqembu leHarare City, lalo elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leManyikata Diamonds libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Dynamos. Imidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba mnembili yaqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leHighlanders lizemukela khona eleyada enkundleni yePapa Fields. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele 10-1 enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leTriangle leWange udluliselwe phambili ngoba iqembu leTriangle lilungiselela umdlalo walo weCAF Confederation Cup elizawudlala ngesonto leqembu leNwadibu elaseMauritania. Ni mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesila zokuhlelolwa namhlanje. Ibandla leMDC selisole inyathelo elithethwe libhanga leReserve Bank of Zimbabwe elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo. Indwendwe zabezimoto abadinga amafutha epetrol ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, kuhlangene lalezo ezabadinga imali emabhanga. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kwinhlelo zabo zentuthuko. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.